kuvunyelenwe ke ukuthi kubunjwe ke amakomiti amane, amakomiti lawo yo asezahamba elungisa ukuthi kuzasetshenzwa njani, okuyikho ke osokuyaqala ukuthi kusetshenzwe, ngoba okwakathesi bekungalamsebenzi oyenziwayo, bekusakhulunyiswana ukuthi kuzasetshenzwa njani.
UDaniel Shumba, sizwa kuthiwa uphumile kulomhlangano kwazothi ubaba uNkosana Moyo laye ubefuna ukuphuma, kungaba kubelo kungavumelani thize yini okungaba kucunule abanye abaze kulomhlangano?
Okungakutsho mina ngoDaniel Shumba ukuthi uphuzile ukubuya, ethe phuzile ukubuya wahle wafika waphakamisa isandla ke wakhuluma, nxa ethi uyaqondiswa ke lo kade engumoderator, wenze nje njengomuntu esibone ngani, ngiyabona ubevele ebuye elungise ukuthi ulande ukuthi aze kwenza khonokho, wasesitheni hayi nxa bengavumi lokho akufunayo yena, yena sehamba yikho kwenzakeleyo.
Ama komiti la eliwabumbileyo kuyini azakukhangela kahle kahle, njalo likhangelela ukubana aphenduke nini, lihlangane njalo likhangela ukubana aseqhube njani umsebenzi?
Ikomiti yakuqala eqhakatheke kakhulu kumakomiti yawona lawo mane, ikomiti ekhangela ke iframework nazi indlela yesiNdebele, ekhangela ke ukuthi kuzasetshenzwa njani abantu bese yonke into nje ephathelene lokuthi ukukhulumisana lokhu kuza kuma njani. Esokusiba ke lesibindi ke ekhangela ukuthi khona iagenda ngithi ke izinto eziyabe zikhulunywa khonapho yiziphi. Kwesokusiba lesithathu ke ekhangela ukuthi onguye ozaba ngumoderator oyabe eqhuba umsebenzi, ngoba kuyabe kulamaphatha ayehlukene, uzaba ngubani. Then besekusiba lesithathu implementation and evaluation, etho ukuthi ke ukusetshenzwa lokho kuyabe kufanele kukhangela ukuthi kuyayenzakala yini lokho okuvunyelweleyo ngendlela okufanele ukwenzakale ngayo. Yiwo amakomiti-ke amane lawa aqhakathekileyo abunjiwe namhlanje.